amasonto wonke isishiyagalombili ekhulwini 8% lezizalwane zeZimbabwe ziyangena endaweni ezishiyeneyo zamacawe yamakatholika lihlabelela lidumisa uNkulunkulu ngendlela yazo ebekwa kunkulungwane leminyaka eyadlulayo. Kule ngxoxo ezithiyeneyo ukuthi kambe eminye imilayo yaleli bandla efana lokuzila amacansi wabafundisi labo sister ingabe uyilokhu iqakathekile na. Omunye walabo abathatha lezi zifungo eZimbabwe nguFather Michael Ndiweni. Njengebandla uthi baqakathekisa ukuthula lobudlelwano obuhle phakathi kwamazwe wonke omhlaba.
Nxa sikhangela okusanda kwenzakala lapho uPapa ahambe khona elizweni laseCuba, ukhulumile kubana njengamakatholika siqakathekisa ukuthula elizweni, siqakathekisa ukubana ilizwe kumbe singathi umhlaba wonke jikelele kufuze kube lokuthula.
UFather Ndiweni uqhubeke esithi kuhle ukuthi uPapa abalaye kathesi uyakhangela inguquko esikhona emhlabeni lakundlela abantu abaphila ngayo, adinge indlela zokuthi ibandla liphilisane lozulu. Kodwa lokhu akusho ukulahla imfundiso yeBhayibhili lemilayo kaNkulunkulu. Ibandla leKatholika selike lazamazama ngemva kokuba abafundisi balo abathile bathwaliswe umlando wokudlwangulwa abantwana ikakhulu abafana. Unkosikazi Emilia Mlotshwa olilunga laleli bandla uthi ukuxolela imfundiso yeBhayibhili kungakho labo abavunyelwe ukuxolela labo abetheswa imilandu le.
I think ukuthi bephume egcekeni ngama-1-1 kuyabe kungasoze kuyenze ngoba kuzawuthatha isikhathi, but nxa kungaba le one umuntu onganjani ongatshela abantu to apologize into eyayenzakalayo, then ebesesitsho ethembisa abantu ukuthi nanaye okwayenzakalayo sezokuphinde kwenzakala.
Omunye njalo olilunga laleli bandla eSt Mary's unkosikazi Janet Ngwenya uthi kuhle ukuba lo Papa okhangela indingeko zabantu, nakuphela indlela okuphilwa ngayo seyaguquka.
Okukhona nxa uPapa engavumela ubana ibandla elikhululeke abantu abasebandini bekhululeke kusebenza esingani ngama-contraceptives ngesilungu, sibona ngani lakho kungancika abantu abadubeka ikakhulu emazweni asathuthukayo.
Lanxa ibandla leli liyake letheswe umlando wokungahloniphi abesifazana kanye lokubancindezela, omunye wamalunga umnumzana Muzi wakhe Sibanda uthi vele owesifazana akumelanga abonakale emphakathini lasebandleni ekhokhela ngoba lokhu ngumsebenzi wabesilisa.
Umthetho kaNkulunkulu ukhona ekugcineni idignity yomuntu, ngoba umfazi akumelanga ezithathe njengecommodity ukuthi usemsikini njengamatamatisi uhlale kudisplay ube.
Lanxa uPapa omutsha angabe ngumuntu olakho ukwamukela inguquko, akuthembisi ukuthi uzaguqula kakhulukazi indlela abanye bakhe abangaphezu kwamakhulu amabili lengxenye i-265 asebephathele umsebenzi phambi kwakhe. Owakhathesi izigidi zamakatholika emhlabeni ziyaqhubeka ngemikhuba yazo yomkhuleko weRosari ukuthola isidlo kanye lokuvuma izono kungakhathalekile ukuthi umhlaba uguquka usiya ngaphi. Ngimele iStudio 7, nginguNothando Sibanda.